into enzakalayo lapha ukuthi abantu sokukhishwa umongameli okade esikhona sebebona engathi sebazayenzi nazanthando kanti-ke hhatshi akuhambi njengakhonokho futhi abantu silalele sizwise somthetho i-city council ibe inendawo enikezwa labantu ukuthi khona basengisele khona so abanye sebebuya-ke bethiya indawo lesiyana sebebuya etawuni akugijinyiswa muntu kodwa siyaphonga ukutshelana ukuthi hhayi hambani lapho elisalinika khona abanye bakhona etawuni abanye baphandle kwetawuni so akula muntu othi wakhona uyaphambanisa kumbe kunjani hhayi thina esingakufuniyo yikuthi khona etawuni kukhanya ngathi umbe akusela mthetho abantu sebefike ukuhamba nezimoto abantu bayathaya izimota ngoba abantu bazobhekisela ndawo zonke yikho kukhona lapo
ababekutsho ukuthi indawo abaziphiwayo azilabantu abaningi abangathenga impahla zabo yikho befuna ukuthi baye lapho kuzathenga khona abantu
singayekela ukwenza ukuthi silandele umthetho umuntu wonke alandele umthetho omunye uzagcina siyebuya endlini yami esithi kufuna abantu khona kunone ngeke ngitele endlini yabo so umuntu wonke kufuze alalele la ubona ukuthi khona njengoba wena ufuna imali khathi awuphambanisa abanye abafuna imali njalo na ngoba lapha amabhizinisi abakhona etawuni bangabantu ababhadala amaresi abo kukhalisile so la bebhadala amaresi abo lo munye uyayesolo yena sithi u-edikazi uyathengisa impahla wena kusukuhamba nezakho khona phayana emnyango kwe-edikazi kuyothengisela khona phayana asineke sayenza ukuthi khona ibe nelizwe elihle lase siyenza njengakhonoko anika abantu lapho esithi khona hhayi lapha ku-obsesivo la abantu befuna ukuthenga bayabuya bezothenga khona ngayo ukuthi yikho lapho kubuthana abantu hhayi ayiso-argument eqodileyo ngoba kunabantu abavele bekhona bedidela khonapho abanye sibanikile ethawuni yebo kodwa-ke ikhansili layo inemithetho ama-bylaws okufuze alandelwe abantu lathi basebesithethise ukuthi khona futhi izibi kodwa bethiya izibi zonezo beyibo futhi akulwiwa kuthiwani kufuze umuntu akho ukuzwisisa yebo siyazwisisa thina njengenkansini ukuthi khona abantu bayadubeka imisebenzi kayikho bayazama ukuthi baziphilise kodwa singeke saziphilisa ngokubulala ilizwe lezo akufuzanga sizenzenjengakhona
labo-ke abathengisa ngokungekho emthethweni abangakabhalisi ekhansili ukuthi bethole imvumo bona lithini kiwo
kabahambe kukhansili bayophiwa umgceke baphiwe okusemthethweni ukuthi wena nanti icenge lakho uhambe uyedingisele endaweni enje siyanika abantu ngasini njalo imali esiyabe sizibhadalisa zibaye sizilithwani ezophunga ezithi nasithengamarigidi siyayenzela into ezinhle abahambe abahambe kukhansili bayoubhalisa babengakwazi ukuthi ubhalisa ngapha yahambe etawunawo bayabona u-PR manager wethu uyabatshengisa ukuthi khona hhayi lapha kubhaliswa endaweni enje akubulawa umuntu ikhansili neyabantu